untombazanalo ngumntwana ovela esigabeni sakombimba esigabeni khona kanye esesibutsana ngaphansi kwenduna umbimba emzini wakomakholo okungumdeni abantu esiyakheleneyo njalo esihleli ndawonye khona leplumtree. Kwasethusa kakhulu lokhu baba uNkomo, umntwana wayesanda kufika lapha eNgilandi la ezozama ukuthi azamele abantwana njengomuntu ubekade esaza ngumuntu omutsha, ube labantwana bakababili, umntwana omunye ole 2 years omunye ole 9 years.
Isidumbu likhangelela ukuthi sithwalwe nini sisiya ekhaya?
Kusasenzima kithi amafanzi okuthi singenza njalo ukwenzela ukuthi senelise ukuthi siphakamise isidumbu lesi sihambise ekhaya. Ngoba imali, nxa sikhangela imali mhlawumbe ezingafunakala ukuthi isidumbu sisuke lapha sikhanjiswe ekhaya, siyabe sikhuluma ngemali esuka laphana kubo 11,000 zisiya kubo 12,000 pound. Okuyimali eningi kakhulu nxa sesiqathanisa nakuma-rands, kuya kuyimali edlula u-200,000 rands. So imali esiyidinga naleyo sizazama ukuthi sicele ebanganeni, ngoba umntwana obesanda kufika ubengakajoyini, akukabi lalutho obekade semjoyinile kula society kade ijoyini. Okuyinto enza ukuthi sikhale kakhulu kuZulu wakithi wonke, ukuthi abantu bakithi abasondele bazame ukuthi bazosincedisa sibone ukuthi senelise ukuthi umntwana simthathe simbuyisele ekhaya, ngoba njengoba ethiye elabantwana nje kungaba nzima kakhulu ukuthi nxa engabekwa ngapha kuleli lizwe, nxa kungathiwa mhlawumbe imali asatholakali igcine sebekwe ngapha, kungabe nzima kakhulu ngoba abantwana labo bayabe bemdinga ukuthi babone ukuthi umama wethu ulele lapha.
Kukhona yini ongakuxwayisa abantwana beZimbabwe ikakhulu abahlala kwamanye amazwe ukuze kwenqatshelwe izehlakalo ezinje?
Engingakutsho baba uNkomo ukuthi angixwayise kakhulu ebantwaneni bakithi, noma ngabesilisa noma ngabesifazana, ukuthi nxa kungabe kukhona ama-disagreements phakathi kwabantu bobabili, abazame ukuthi bathole abantu abadala abakhona lapha ukuthi bazame ukuthi babalamule, noma bazame ukuthi babacazulele inhlupho zabo ezilaka ababe bekhangelane nazo. Ngoba esikhathini esiningi abantu nxa bezame ukuthi bazicazulule inhlupho zabo bebodwa, akuvamanga ukuthi babe lesicazululo masinya. Kodwa-ke bengathola omunye umuntu ongafika abe yimediator phakathi kwabo, ayenelise ukuthi abacazulule, kuba lula ukuthi into yabo ibe lesisombululo. Okokugcina engingakutsho baba uNkomo ukuthi besicela kakhulu ukuthi abantu bakithi abasizwele ngale problem esikhangelane layo. Besicela ukuthi ababesenelisa bengaxhumana lami laphana kunombolo zami zocingo ezithi +44 78 656 7 99 77. Mpinde njalo inombolo zami 0044 78 656 7 99 77. Nxa beyabe khona abafisa ukuthola ukuthi mhlawumbe kusahamba njani la yonke imininingwane, lokuthi abafisa ukulekelela ukuthi bengancedisa njani, noma bafuna ukuthi badonate njalo, sivulele GoFundMe.